sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngena ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 28 kuNhlangula 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi kulabantu okumele bejeziswe abaphehla udlakela eZimbabwe.
Ngathi sokule problem yamademokrasi ukuthi adinge lawo either afake umuntu o-energetic or next debate umongameli abuye with more fire.
Kwenziwa ingxoxompikiswano yokhetho lukamongameli eMelika etshiya abaningi bebambe owangaphansi.
Bekuhazwa imithi ema-blackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani, ababalisiwe sisabe ukufundisa.
UNdopha uvalisa ngci isikolo eMadebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kuzabotshwa bonke abafuna ukubuyela ubudlongodlongo eZimbabwe. Embikweni oyethulele uZulu namhla, uMnumzana Jan Pert Muswere, umphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko lendaba zekhaya, uthe baziwa abafuna ukuba kube lokuxozela elizweni. Abaphikisa bathi uMuswere kakhulumi iqiniso ngoba iZimbabwe ayisela kulandela imithetho elondoloza ilungelo likaZulu. Kusanda kubotshwa amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ayithakazelela usuku lwabatsha olwe-International Youth Day.
The Voice of America, VOA.
Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden loMnumzana Donald Trump badibane kungxoxompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-CNN khonapha kwele Melika izolo kusihlwa, lapho ababili laba baphoselane amazwi aqatha bechothozana ngase bekwenzela uZulu labaza kwenza bangakhethwa nguZulu ngolwezi. Kubika uDaboka Ncube.
Ababili laba bakhulume ngendaba eziqakathekileyo kuzizalwane zeMelika okuzindaba ezilakho ukuphathisa imikhankaso yabo yokhetho oluzayo. Enye yendaba lezi ngeyomnotho lokukhuphuka kwentengo yempahla. UTrump usihlasele uBiden ngodaba lolu.
He inherited almost no inflation and it stayed that way for 14 months.
Wathola kungela kukhwela kwentengo, kwahlala kunjalo okwenyanga ezilitshumi lane. Kodwa intengo yempahla yaqala ukukhwela okumangalisayo ngoba basebenzisa imali angathi ngabantu abangaziyo abakwenzayo, vele abazi ukuthi benzani. Nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke.
UBiden yena uthe uTrump nguye owachiya ebilize umnotho welizwe.
His economy, he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion.
Nesikhathi sakhe wayekethisa kwabanothileyo kuphela, wabakhiphela imithelo eminengi kakhulu okungakaze kwenzakale eMelika. Imithelo le yafika ku $2 trillion. Ngesikhathi sakhe abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, inani labangasebenziyo lakhuphuka kakhulu.
Olunye udaba okukhulunywe ngalo ngolokahulumende wentando kaZulu eMelika kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo seCongress eseCapitol Hill ngabasekeli bakaTrump abephikisana lempumela yokhetho lomnyaka ka-2021. Ebuzwa ngokuthi uzakwamukela na impumela yokhetho nxa enganqotshwa, uTrump kaphendulanga lo mbuzo waze waphindwa njalo wasephendula esithi,
"If it's a fair and legal and good election, absolutely. I would have much rather accepted these."
Nxa ukhetho luqhutshwe kuhle kulandelwa umthetho, ngingamukela impumela. Kodwa inkohlakalo, ukuntshontshwa kokhetho, lokunye okuningi-ningi, yikho okwangenza ngaphikisa okwaphuma kukhetho olwedluleyo. Nxa kungaqhubeka kunjalo, ngingase ngikhulume lentatheli zindaba kungakedluli iviki.
UBiden kulolu daba uthe uTrump uvele ngumuntu ongafuni ukuvuma ukunqotshwa.
None of your clients have any merit, state or local, none. But you continue to provoke this lie.
Imithetho ndaba yonke yathi konke owakutshoyo akusiloqiniso. Kodwa uqhubekela phambili ukhuluma amanga la awukuthi ukhetho lwantshontshwa. Akulabufakazi bakho konke lokho. Kodwa angiboni ukuvuma lokho ngoba wajayela ukukhonona kuphela. Awuvumi vele ukunqotshwa.
Olandela ezombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo uthi uBiden uyitshaye ekhaleni esithi uTrump bengaphenduli imibuzo.
UTrump walili ukuthi aphendule straight, wakhekheleza wathi ma kukuthi ukhetho lu-free and fair then ngizovuma, but that's not an answer ngoba even ukhetho luka-2020 wafayila ama-court cases angazangaka adlula over maybe 90 or to 100. Wonke ama-court case lawa akujemene ukuthi uTrump wadliwa ngo-2020. So yinto I think ama-Americans okumele bayiqakathekise kakhulu ukuthi ngumuntu onjani lo esidila laye la.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Thabang Nare uthi uBiden ubengela amandla okuyikho kulakho ukuphazamisa umkhankaso wakhe.
Into ebekhona nje ukuthi kade kukhangani umongameli okhona uJoe Biden kade ngizwa kuhle and ngokungezwa kuhle kakhe kwezinye indawo luthe qalisa kade ngazwakali uthi indlela uTrump aqine ngayo ikwethusela abantu and bathi izinto eziningi kade zikhuluma kade zingamanga kodwa kade kukhanya elamandla. Of course yazi ukuthi eminyakeni ule minyaka emfutshwane odlule kaBiden lobe the 78 uBiden le 81.
Umnumzana Tim Muringai olandela ezombusazwe njalo ehlala eMelika uthi okudanisayo ukuthi bobabili sebeluphele.
Osekunganta sokule problem lapha sibone abantu abangantu asebekhulile abakade bedebate and uPresident Joe Biden kakhanyanga kuhle namhla. So I think that sezinganta sokule problem yama-Democrats ukuthi adinge lawo either afake umuntu o-energetic or next debate umongameli abuye with more fire.
Abezindaba abe-Reuters babika ukuthi abavoti abayisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5% abakakhethi ukuthi bazavotela bani njalo balakho ukuvotela uzangena kukhetho engowesithathu kumbe ukungavoti. UTrump loBiden bakhangelelwe ukuhlangana njalo kungxoxompikiswano yesibili eyiyo njalo eyokugcina ngompandula. Ukhetho lukamongameli weMelika luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguTabo Kancube.
Babalisi sebevaleke esikolo eGwanda South ngenxa katikoloshe odlwengula abesifazana. Kulezikolo ezinye ezimbili ezivalwe lonyaka lanyakenye esigabeni lesi ngenxa yabondopha. Kulamapolopita athi sebekhiphile undopha esikolo lesi loba ezinye izakhamizi zilokuthandabuza. Ake sizwe ukuthi uAlbert Mncube usethuleleni ngodaba lolu.
Isikolo seMpaya Primary School sivalwe ngeviki ephelileyo ngemva kokuba ababalisi bebalekele undofa oqhwalileyo ngolwesithathu kuleviki amaprofethi enkonzo yeJohane Masowe ahambe kulesi sikolo ukuyakhupha undofa, kodwa abanye abantu basele bethandabuza ngokukhithwa kwalundofa. Kubikwa ukuba amapostoli la amkhiphile undofa lwemhalibhe kuwa-20 obethwalisa ababalisi abesifazana amagabha avuzayo. Lo ndofa odale ukuthi ababalisi abahlanu bafulathele lesi sikolo kumaviki amabili adlulileyo okwenze kwavolwa nci isikolo lesi. Umgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seMpaya umnumzana Tshepiso Moyo uthi sesiside isikhathi bengalala ababalisi
bekuhazwa imithi ema-blackboarding okungazwisisekiyo so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani ababalisi sebesesaba ukufundisa.
La mazwi agcizelelwe ngukhansela kawa-20 Mnumzana Joram Dlovu.
Kuthiwa ebusuku lapha kuyabe kuhlatshelwa ingoma yesizwe i-national anthem. Kuthiwa kulento inyoka ekhona lapha esikolo. Okunye inyoka leyana iyaphenduka kwesikhathi ibe ngumuntu. Ingaba ngumuntu siyifuna abafazi.
NgoLwesithathu abaprofeti bebandla leJohan Maso ababili batheleke esikolo lesi lapha bafike bakhipha izinto ezingaqedakaliyo ezibalisa inyawo zofudu lezekhanka ebezibotshelwe ngamalembu abomvu kwasekubotshwa ngamanqonqo. UNkosikazi Thando Mawuba wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi kuvamile ukuthi izikolo zivalwe kulomhlubulo ngenxa yabondofa kodwa waphinda wathi kukhona okunuka santungwana ngokukhethwa kwandofa wempaya.
Ngicabanga ukuthi isehlakalo sesithathu kundawo yethu le isehlakalo esinjalo sake senzakala kwesinye isikolo esisendaweni zemanani.
Ukhansila uNdlovu laye ufune ukuzwisisa ukuthi kambe kungaba ngundofa na lo okhethiweyo.
Ubabani uthe kulenyoka ukuthi kule muka enyamazana. Ayithothi thina sizabona izinto lezi asizibonanga.
Omunye wabaprofethi laba umnumzana Talen Moyo uthi umsebenzi wabo uqotho.
Zizinika mhlonga baba into eyenza umuthi umuntu unotshintsha umuthi uyaphenduka mnumzanaimemane uphakathi kwabantu kana achinotora umayeke athatha ayimkotora inyoka akahambi ethatha kuyinyoka yonatora imhlonga uthatha kungumuthi.
Abaprofethi laba bacele ukuhlawulwa ngamakhulu ayisithupha amadola emelika 600 US dollars. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphathi bezikolo esabelweni lesi. Izikolo ezivalisa iGwagwe kanye leKhozi eKwana North nezinye ezike zavalwa ngenxa yabondofa. Ngimelomsakazo weStudio 7 ngiyisempaya eMkhalipe ngingu-Albert Ncube.
Uhulumende weZimbabwe usehlolisisa indlela zokuphawula imali etholakalakala ebulenjini be-internet okuthiwa yi-cryptocurrency ukuze ebumbe imithetho yokwenqabela amasela kanye lokuphathisa amalecaja lokunye. Kulemizamo njalo yokuba imali le isetshenziswe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe ukuzasekela imali zakwamanye amazwe kanye leZimbabwe Gold kumbe iZig, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje imali le isetshenziswa ngabanye abantu okungekho emthethweni eZimbabwe. Kulabanye abantu abathe abakwazi ukuthi imali le isetshenziswa njani. Osondelana lebhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe njalo ngusomabhizinisi omkhulu koBulawayo, umnumzana Busisa Moyo uchaza kabanzi ngokusetshenziswa kwemali le. Lapha ukhuluma ezimele.
I-cryptocurrency abantu bayithandela ukuthi kayisiyonto ekontrola nguhulumende kumbe umendayanele uyifikele ngenxa yokuthi kuyabe kuyi-computer. I-alternative abantu abalayo ukuthi bagcine izimali zabo kuma-cryptocurrencies.
Umoyo uyaphambili exwayisa uZulu ngokungenzeka ekuthengeni lokuthengiseni imali le lokuthi uhulumende ukhangelelwe ufaka imithetho yokuvikela uZulu ekusetshenzisweni kwayo.
Njengezinye izinto nje, inkomo uyayithenga nge-$500 inkomo, ugcine nxa usithi ufisa uyithengisa uthole abantu sezithi i-market rate inkomo uyithenge nge-500 kodwa isiyi-320. La i-crypto injalo.
Umnumzana Tapiwa Matarise onomkambo wokuthenga lokuthengisa imali koBulawayo uchaza ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
We deal with ama cryptocurrencies, forex trading, ezinjalo, ama bitcoins, USDT, those are some of the cryptocurrencies that we're looking at. But traceki ama transfers angkhona. IZig le crypto currently, there's no way that the Zig, or should I say cryptocurrency, is affecting the Zig currency.
Imali le isebenza loba ungaphi komhlaba. Osakhulayo Marshall Ndweni uthi kasebenzi kunkampani kodwa uphila ngokuthenga lokuthengisa imali ebulenjini be-internet.
Uyisebenzisa anyway, whether use Africa, Asia, Europe, ngokunjalo uyayisebenzisa, i-acceptable ebantwini abaningi. Isothi sikhona isi-cryptocurrency asivikeli. La bantu abakwanisa ukuskema bethi balayo bona bengelayo, or abanye bathi balala ulwazi lokuthi isebenza njani bengelalwazi lwangkhona.
Otenga ayithengisa izilimo edolobheni lakobulawa unkosazana Doreen Silemane uthi imali leyo izabhilisa ibhizinisi labo.
Xa umuntu ele Bitcoin kasebenzeki layo ngoba abanye babehamba ngezimoto bafuna ukuthenga masinyana abantu bahlala bejahidi ifuna ama-businessmen abangena maybe kuma-warehouse bethenga izinto ezi-bulk not us vendors, to us vendors ile isekutheneni kakhulu.
Bakhona abalahlekelwa imali ngemva kokuthenga ama-cryptocurrencies. Unkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla ngomunye wabo.
Akuzange kwangisebenzela. Umuntu wayijoyinisile wanilayela e-certain trading school. Uhamba kuleyo trading school uzafundiswa ukuthi uyabhenka imali engaka. Kodwa engakutsho ngaleyo mali ukuthi ekugcineni ngazibona senduze imali engange 200 USD.
Ohlaziya ezombusazwe lezomnotho umnumzana Angel Stone Sokhulu ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi kube le mithetho efakwayo emayelana le mali le evikela uZulu.
Uhlupho olusuka lube luningi khona ukuthi kugcwele ogulufa namamenemene akhona kuspace sona leso ese-cryptocurrency.
Iningi labantu lithi udaba lwemali yama-cryptocurrency alizwisisi, ngakho-ke abazihluphi ngakho ngoba bafuna idola lemelika balibambe ezandleni. Hathi ku-internet ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Ugwalo oluveza ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni besiwa kwezinye indawo lapho abasetshenziswa njengezigqili khona lujulile njalo luveza imizamo yokwenqabela lokhu emazweni lezigabeni ezilikhulu lamachumi ayisichiyangalombili lasichiyangalombili 188 agoqela elemelika. Uchasisa umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken okweminyaka edlula engamachumi amabili. Ugwalo lolu luqoqe njalo lwamumatha indlela udaba lolu olulokhe luvusa ngayo ikhanda, lwaveza ukuphumelela kanye lemigoqo ekulwisaneni lalo, njalo lwaletha indlela ezimqoka zokwenqabela ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngenjongo yokuthi bayigqilazwa. Lanxa ukuthwalwa lokugqilazwa kwabantu kungekutsha, abadala leli cala baqhubeka bethutsha lamaqhinga amatsha. Ugwalo lolu luka-2024 luhlolisisa ngokujulile leyo ukusetshenziswa kwenkundla zebulenjini kudaba lolu, kusho umnumzana Blinken. Emhlabeni jikelele amaqembu enza lokhu aqopha njalo aqhatshe abantu laba esebenzisa inkundla zebulenjini yezokuxhumana ezigoqela lezo lapho kulabantu abadinga abangathandana labo lalapho kulemidlalo yebulenjini. Abadala leli cala bemukela imali ye-crypto njalo benza kube nzima ukuthi imisebenzi yabo ibonakale lokuthi kucace ukuthi basebenzela kuwaphi ama ngesikhathi esiningi abenza lokhu bagcina bencenge abantu abafuna ukubagqilaza ukuthi bephatheke kunhlelo ezingekho emthethweni ebulenjini. Inkundla zokuxhumana ebulenjini zingagcizelela ukuthi okucatshangelwa ukuthi bengagqilazwa ngobani kusiya ngobulili babo, umhlobo wabo, uhlanga lwabo, lokuthi banothile kumbe bampofu, kuxwayisa umnumzana Blinken. Njengamanga asejwayelekile awokuthi abathwalwa ngokungekho emthethweni ngesizathu sokuyagqilazwa ngabesifazana lamantombazana, lokhu kubangela ukuthi umphakathi, iziphathamandla labangagqilazwa bengananzeleli ukuthi uhlupho lolu luyenzakala khonapho khonapho. Ngasikhathi sinye umbiko walonyaka utshengisa indlela ubuciko bebulenjini obungasetshenziswa ngabo, uveza lokumisa ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngesizathu sokubagqilaza njalo kujeziswe abenza lokhu, kuqhubeka umnumzana Blinken. Inhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu bahlanganisa amakhanda ukuthi bebumbe njalo besebenzise imitshina yebulenjini yalezi nsuku egoqela owe-artificial intelligence ukuthi ithungathe imkhondo yabadala leli cala, njalo lo manyano wenhlanganiso ezizimeleyo labamankampani emitshina yalezi nsuku balungisa imitshina yokufundisa abantu ukuthi benanzelele indlela uhlupho lolu oluthutsha ngazo lamaqhinga ehlukeneyo. Lokhu kubangela ukuthi uhulumende labakhankasela ukwenqabela lokho bebone njalo babelane ulwazi lokuqeda loluhlupho lokuthi abadala leli cala bajeziswe. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kokwabela abantu abangadibana laloluhlupho imitshina ebafundisa ngamalungelo abo, imali okufanele bayihole, lemfanelo zabo okumele beziphiwe yilabo abafuna ukubaqhatsha. Eminye imitshina yebulenjini inika izisebenzi ithuba lokuthi zilobe phansi njalo zibike ezihlangana lakho nxa kuyikuthi ziyagqilazwa. Umnumzana Blinken ugqibe ngokuthi ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni luhlupho olungeke lwaqedwa lilizwe elilodwa lingaphathiswa. Sokufanele sisebenze ngamandla ayi labohulumende kuphela kodwa labazimeleyo abalwela ilungelo loluntu, inhlanganiso ezehlukeneyo, izakhamizi labaphepha ekugqilazweni, bona abazwisisayo ngesimo salolu hlupho lokuthi kungalwisana lalo njani.
Lapha lizwe imibono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esaza eZimbabwe lisizophuma ngapha e-Voice of America eWashington. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, ndinjani? Njani khona ngapho? Thina siyaphila. Hayi, umsebenzi wenu eliwenzayo mkhulu kakhulu, muhle. Inyuzi zeZimbabwe zizwa zonke. Okhulumayo ngumelusi enkayinothi ngapha eNgwalathi.
Sanibona Studio 7, ndinjani? Ngiyabingelela mthokazi. Ukwenziwa igovernment yeZimbabwe kubuhlungu kakhulu. Kunendezela ama-opposition party bayabotshwa bancisha amabhili kodwa batshontshi bezimali bayathanaisa phandle lawo i-creativayo bazihambela nje free ngenxa yokuthi imali ezitshontshwayo nayo iyakwazi iyazidla nayo ulisela. Angiyazi eZimbabwe inkosi yami sekukhululeka makutheni. Singabantu nje siyaxoshwa njengezinja, siyathukwa, yonke into nje iyayenzeka phezu kwempilo zamaZimbabwe. Akanandaba nje namaZimbabwe, nendaba nje nokuthensa imali yaseZimbabwe. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga konke lokhu kuzophela, ubuhlungu esibuzwayo kuzojintsha kuye kithi.
Yebo, linjani ku-Studio 7? Ngibingelela zonke inkokheli ze-Studio 7 ezisibisela inkulumo ezimnandi, lasephile kwinto ezimnandi zihlobo zami. So lapha mina ngithi ngombono wami, ngiyezwa lapha kuyakhulunywa lapha kuthiwa khona uhulumende ukuthi ufuna abamalevuli lawo ukupasa ukuthi bezobhalisa isipholisa. So njani ilizwe leli labayanga abangafundanga abame ku-grade 7 ngobuningi? Bona abayanga, bona ngabakabala. So abantwana ngabe qhathwa, abaqhathwe bonke, kungabi lokuthi lo fanele bayipholisa. Kambe ngoba namapholisa ayilizwe lonke leli, kati okunye kakukho, kati akuthanyelwa, kati akucentwa, kati akugredi mgwaqo, kati akuphekwa amatshwala bebegeza izikali. Ake lizame hlobo ukuthi nxa kuthiwa kuyaqhathwa elizweni, abantwana bonke beqhathwe kube yimisebenzi. Lathi thina zalukazi lathi sithole ipensheni yethu, manje sigugile sisebenzele ilizwe isiphen lathi.
Linjani lonke balandeli beStudio 7? Linjani bonke abasakazi othungamela inkomo, bonke nje abasakazi beStudio 7 labalaleli bakhe? Mina ngilombuzo balaleli, kusemthethweni na ukuthi imoto ezithwala amabele zibe zibuya zizodeliver ebusuku na? Njalo futhi ugovernment imoto lezi ezivisa amabele kumele abantu bebhadale ama-$2 $2 ngemva kwalokho bebuye bezophiwa amagalana amabili. Ake lingitshele ukuthi kuliqiniso elinganani lokho kuyabe kusenziwa ugovernment kumbe ngamasikwela wona la ngaphansi abe setshontsha amabele bebhadalise labadala ama-$2 $2 bethatha ama-$2 bezifakele ezikhwameni zabo. Lo mbuzo kulokhu Studio 7 eke sifuzele kuyo government ukuthi kwenzakalani kulokhu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Was a Friday kule viki sihamba lomculi wehouse uSilent Dube. You know, ozibiza ngegama lokuthi Double Beat babirwa emculweni. Lomculi udabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa. Nangu ixoxa lomtukameli Nkomo weStudio 7.
Baby Rumele, Bana Lokeshi, Baby Rumele, Bana Lokeshi, Baby Rumele, Bana Lokeshi, Baby Rumele, Bana Lokeshi, Bana Lokeshi.
Bonani, salubonani benki yomhlobo zami. Ya, mina ngisuka endaweni ekuthiwa kusepelele eGwanda. Umculo sale ngo-2021 sale emculweni okwamanje sesinama-albhamu afika 4.
Ngifikile ngiyagogoda abulela kazena.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala e-Olivine eBitoli. Umculo yethu itholakala ku okwamanje sayi-upload ku-YouTube. So inamba yasitholakala kuzo zithi 0684180095.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kunjalo njengoba sendimeni kanje besingakucela ebantwini ukuthi abantu abathanda imiculo yethu support yabo nayo ikhule kithi, nathi sitholakale actually emshadweni, emaphathini singabambisana nabo kakhulu, sibancedise ngalozi ngolwazi lolu esinalo. Sound system sinayo ekhaya, siyafika kuzo zonke indawo.
Thank you.
lelo ke lijaha leGondersberg kunangale ke eGonda Reserve umfoka Silent Dube. Siyabonga kakhulu, siqhubela uhlelo lethu olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Ngilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.